Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 23 ngwabakazi 2022 ngu Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kobulawayo kungakubangelwe ngezokubandlululana ngemhlobo na.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking.
Inkampani ebona ngokwethulwa kwemibiko e-site ithi isiqeqeshe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yebulenjini.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi owaka tests lama esithi khona ama media information hubs ayi 18.
Ibandla le-CCC lilandula imbiko yokuthi kulamalunga alo awegwanda axexebuke kuleli bandla aya kwele ZANU-PF.
Akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko yiZANU-PF nje ihutshula amanga okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungaphumeleli kokutshengisela kwayizolo phezu kodaba lwembadalo yokuphaka izimota kungakubangelwe ngezobandlululo na. Bakhona abanye abathi kutshengisela lokhu okube labantu abalutshwana kakhulu ngokokumisa inkampani ye-33 Investments eyakobulawayo ukuze kufakwe enye inkampani evela eHarare besithi le ekhona kathesi ihlawulisa imali enenge kakhulu. Abanye bethesa icala umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami icala lokufuna ukususa inkampani ye-TTI. Sehlulekile ukuxoxa lo Kambarami kodwa senelisa ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okumi ibandla labo ngalolu daba.
I-Citizens Coalition for Change ibingekho ngaleso sikhathi ufakwa isinqumo esokuthi kubhadale izimali ezokulondoloza idolobho, izimali ezokulondoloza indawo ye-parking. Njalo amakhansela awe-Citizens Coalition for Change kavumelani lakho ukuthi imali yangkhona ibe ngephezu okwenza ukuthi idolobho liswele i-business. Ngoba umkhosi wokwakathesi uvela kulabo abasebenza phakathi kwedolobho esithi ngesikhiwa yi-CBD abasebesithi bona izimali ezibhadalwa abantu esidingwa ngu-council esidingwa yiyo nale i-23 investments bathi imali le inengi kakhulu iphezu kwamandla abo njalo becela ukuthi kube le ndlela eyokuthi kuzwisisane, kube le ndlela njalo eyokuthi kungabi angazani abantu sebelobola bona behlala edolobheni. Njengomphathi siyakunanzelela ukuthi i-parking system iyaba khona kodwa hatshi edula kangaka. Abahlolisisayo bathi i-parking yakobulawayo idula iziyedlule ezinye indawo zeMelika.
Sizwa abanye besola umnumzana Kambarami umsekeli kameya besithi yena nguye oyibangela ukuthi kube lokungahlaliseki kudaba lwezokuphaka ngoba efuna ukuthi kususwe inkampani ekhona bese kufakwa enye evela eHarare. Lithini ngalokho?
Alawa ngamanga aluhlaza choko njalo uKambarami kasuye abamcala bemqambela amanga lawo bafaka le gama lami wathi kwendaba yena leyo engawuthi ukuthi ngamanga aluhlaza ngabantu asebe kangela isibongo sika Kambarami babona kulo ara bahle bathi ngoweshoneni ngabantu abadinga ukuthi abantu kube lokuphazamisana ngendaba zomhlobo bese besithi uKambarami ke ngoweshoneni nxa ngoweshoneni sokumele phela abulawe yimcabango yabo ukuthi njengoba uKambarami ngoweshoneni sokumele abulawe kasamelanga yena abe lombono lapha kontuthu kasamelanga yena abe ngumuntu osebenzela idolobho lokho vele umthetho waleli bizwe uyala njalo labo bantu nabantu abangela nathi ingqondo zokuthi ubulayo aqhubekele phambili namhla bekunokutshengisela ebingaso program bingaso nhlelo ye Citizens Coalition for Change kodwa nanzelela ukuthi laba abacala uKambarami sebemfake khonapho njalo bafake ibizo lami khonapho ayiso nhlelo ye Citizens Coalition for Change njalo umuntu okhokhele ukutshengisela kwanamhla kaso umuntu olilunga le Citizens Coalition for Change so kusuke kwabanzima ukuthi bona abe Citizens Coalition for Change bazibone sebekhona ngenxa yokuthi bese kulokukhuluma okubi uzananzelela futhi ukuthi kucalwa umantshi ngathi ujudge wayekhona ukuthi engabe wenza waletha isinqumo esa yenelisa uKambarami uDabiyele council ngenxa yomhlobo into ekhona ukuthi iSupreme Court judgment eyakhulula yayenza uKambarami abe lamandla ukuthi abuyele ecouncilini yenzwa yisikhwica mfundo ujustice Mathonsi ningazi nxa uMathonsi esevela phetheya kwaShangani
alo ke ngumnumzana Swithani Jirotsa esikhulumele isebandla lesicc kobulawayo Inkampani ebona ngokwetholwa kwembiko e-site ithi isiqeqeshe abantu abafika inkulungwane ezimbili 2000 ngolwazi lokusebenzisa ngemfanelo imbiko yobulenjini lokuthi babekwazi engayisiyo yeqiniso kusukela ngenyanga kamfufu ngomnyaka odluleyo. I-site ndawonye lenhlanganiso ye-Interlink Academy iqhuba lolu hlelo eMathabeleland South North lakobulawayo endaweni ezibalisa iPlumtree, Matopo, Stairs, Nyandeni, Tepe, Filabusi, Nkayi, Lupane, Cholocho, Tete, Wange, Vic Falls, Nkulumane, Mpopoma, Pumula, Legwanda. Umnumzana Zenzele Ndebele ongumqondisi wesite uthi lanxa uhlelo lolu lwaluqondiswe kwabasakhulayo kuphela ekusungulweni kwalo abadala labezenkonzo labo bayalukhwabitha. UNdebele utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi uhlelo lolu luqakathekile ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwe-media and information literacy lusungulwe ngomnyaka ophelileyo ngemva kokuthi sinanzelele ukuthi abantu isikhathi esiningi abalawo or ngithi abalalo ulwazi lokuzwisisa ukuthi abakubalayo kumaphephandaba kubo-WhatsApp ebulenjini lapha kuyini okungamanga njalo kuyini okuliqiniso. Yiko-ke sisebenza lenhlanganiso ye-Interlink Academy ese-Germany sacabanga ukuthi sihlanganise abantwana nje abasakhulayo ama-youth sibafundise ngokuthi kuyini information literacy, ubona njani ukuthi umbiko lo ngwamanga, umbiko lo ngweqiniso, bese sithi singabafundisa sibathumele ezigabeni ezithiyeneyo emakhaya lapha ukuthi behambe beyifundisa abanye abantu abasemakhaya. So every month bayenza ama-workshops benza ama-meeting amabili ngenyanga bebiza abantu nje ezigabeni bebafundisa ukuthi lokhu i-fake news uyibona ngalokhu information ihamba ngendlela ezinje nxa sikhuluma nge-internet security ngabo-bullying into ezinjalo kuyini njalo abantu bangazivikela njani ngoba siyakwazi ukuthi abantu bayagqilwa ebulinjini lapha imali ziyahamba imbiko engaqondanga iyagcina isekhilethe emafonini lapha kukathi kulabantu abadala abaningi asebesebenzisa i-WhatsApp abatshona beqiliwe kumba abathola i-information engasoqiniso ngenxa yokuthi abalalwazi ukuthi into lezi zisebenza njani.
Balwamukela njani lolu hlelo abantu? Siyabona ukuthi ezomnotho azimanga kuhle kulezi nsuku, babuya ngobuningi babo yini? njalo kulenzuzo abayitholayo ngaphandle kolwazi.
Abantu bayalwamukela ngendlela eyisimanga uhlelo lolu ngoba babuya kuma meetings ngathi okwaka test silama esithi khona ngama media information hubs ayi 18 6 akobulawayo 6 asemathebeleni north 6 asemathebeleni south. So kuma each hub leyi kukhona abantu esithi ngama community multipliers kumbe ama community trainers ababili, meaning kulama community trainers ayi 36 emathebeleni yonke. Every month ama community trainers la abiza imihlangano emibili lapho abatrainer khona abantu bazibuyela ngobuningi lababo ngoba befuna ukuzwisisa ngento ze-information literacy lokhu bangavikela njani ukuthi bengayitholi imbiko le ngamanga kumbe bangayithola bengayidluliseli phambili ngoba sebekwazi ukuthi hayi lokhu uyabona ukuthi ngumbiko ongamanga, lokhu uyabona ukuthi ngumbiko oqiniso. So abantu ababhatalwa ukubuya kuma-meeting la bazibuyela ngoba bekwazi ukuthi bazathola ulwazi uzananzelela ukuthi sesivele sesiku-election mood. Zimbabwe izabe lama-election next year, sekuke kwaba lama-by-election kwezinye indawo. Ngesikhathi sama-elections kuba khona imbiko engamanga eminingi kakhulu esekhiletha kuma-WhatsApp lapha lakubo-Facebook lakubo-Twitter. So izakhamizi nxa zingaba lolwazi ukuthi ziyabona njani umbiko lo ngamanga lo liqiniso ziyancediseka kakhulu, and sithole ukuthi izakhamizi ziyasamukela kakhulu apha ama-churchi abezikolo bonke nje basibiza ukuthi sizofundisa abantwana, sifundise abadala njalo ukwenzela ukuthi bengabi ngama-victim embiko le engasoqiniso.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele, umqondisi wenhlanganiso ye-Site obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ivandla le-CCC lilandule imbiko yokuthi kulamalungalo awegwanda angamachumi amathathu lantathu 33 aqeqebuke kuleli bandla aya kwele-ZANU-PF. Ivandla le-ZANU-PF ngeviki edluleyo liveze abantu laba kade begqoke impahla ezilombala olithanga lisithi abantu laba sebesuke kubandla le-CCC. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla esigabeni seMathepeleland South umnumzana Ntando Ndlela ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lokhu esikuzwayo kuba kulamalunga e-CCC achiye ibandla leli ibandla labantu akusoqiniso ngamanga aluhlaza athetshoko, yiZANU-PF nje ihutshula amanga. Okungasontwentsha balaleli ngathi liyakunanzelela kumbe lingathi liyakukhumbula kahle, kuvele kuliqhinga kumbe kuyi-strategy esidala seZANU-PF. IZANU-PF ayiqalanga namuhla, singazala lathi lokuzalwa IZANU-PF kwakuzwakala ukuthi thethe amalunga ayo yawakhipha kubomabona kude, yawakhipha kubomaradio isithi la ngamalunga eparty enje, asetshiyele eparty esiyajoyina iZANU-PF, asetshiye izaphu ngesikhathi esidlulileyo, asetshiye izoom, asetshiye kwaphi ama-opposition party ongawacabanga. Langensuku zethu sisese-MDC kwakuvele kuyinto evamileyo ukuthi iZANU-PF iparade ama-members avele ngawe iZANU-PF iqambe yamanga ithi ngamalunga ebandla le-MDC. Lalamhlanje ngokufanayo iZANU-PF iqhubeka ngamaqhinga ayo esivele siwazi. Angazi ukuthi bacabanga ukuthi bazakhohlisa ubani, kodwa ivele into esiyaziyo. Mhlawumbe yindlela yokuthi bajustify ukurika lokho abafuna ukukwenza.
Kodwa ungasela ukuthi lona ibandla liqine okunganani khona ngapho esigabeni seMathrawth?
Msakazi, ibandla likhula ngendlela emangalisayo lapha ngithi eMathebeleni South. Ibandla le-CCC libandla elijoyinwa ngumuntu wonke phose nsuku zonke. Mhlawumbe okunye siyabe sizama ukuthi lathi sivikele ama-members ethu kuZANU-PF njengoba sisazi ukuba iZANU-PF ilocuko okunganani emuntwini oyitshiyayo. Abanye baze bafanise nokuthi ukuba lilunga leZANU-PF ukugada isilwane. Ungavele ugada isilwane kufuze ubambelele uqine endlebeni ngoba ungawe ungawa kumbe ungehla esilwaneni siyakuthibilikela sikuhle. Kakhulu abantu esilabo abasuka kuyo leyo ZANU-PF bejoyina ibandla lethu. abanye senze imihlangano emizini yabo esithi esikade ngama kitchen meetings sibaqinisa sibamukela ebandleni le TCC kodwa kuyingozi kuba sibaqambe kakhulu ukuthi uzibani cheese and PF uzibani senze lokho sibafake kubo bamawubona ukuthi sibafake ku social media siyabe sizama ukuthi sibavikele ukuze isilwane lesathi besigadile singabahle ngabafitshane umsakazi ngizama ukuthi ngithi ibandla lethu liyakhula ibandla liqinile senza lokho esikuthi ngama polling station based branches kuzigabana zonke zalapha eMadebeni South amanga lawo ahlale khulunywa iZANPF labalandeli bayo ukuba ibandla lethu plus alama structures ngamanga aluhlaza athe tshoko sibhizi siyakha ibandla sasuka from scratch kumbe saqala phansi siyakha ibandla sisenza ama polling station branches lawa sibe labantu esibathi ngo village point person nge village yonke lapha eMadebeni South.
Hello ke ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla lesi-CC esigabeni seMathepeleland South ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eMathepeleland South. Okwamanje ke sikhangele esiphuthumayo sivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umhlabeleli osakhulayo u-Andrea the Vocalist odabuka edolobheni le-Victoria Falls useqalisile ukulolonga imfanekiso yengoma ayihlabela lo obriqwana wakwele South Africa abe bonke khonale kwele South Africa kuyona le impelaviki. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC abaqoqa umkhosi wokubuthelela imali engamadola emelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho bebesehluleka ukufinyelela imali le. Omunye wabaqoqa imali le umnumzana Juma Ulete utshelele liphephandaba ukuthi ibandla lezanu PF lazama ukumisa ukuthi bathathe imali le enkundleni yeGoFundMe yikho okwenza baphuze ukuthenga imota le. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hey, emsakazweni ngiyabingelela emsakazweni. Msakazo muhle, msakazo othandekayo, msakazo osakaza iqiniso. Ngabe linjani? Into embingelele bonke abalaleli, wonke olaleli Studio 7 ngiyambingelela ngezindawo ngezindawo. Hayi liboke livume phela abalaleli. Awu, hambe shwa sesiyadlala sibingelela lingavumi. Liboke lithi yebo libe seliqalisa indaba zenu. Lami ngithanda ukuthi ngithi yebo ngingaqalisa indaba yami. Kubo bonke abasingelelayo, hayi siyaphila. Indaba ekhona lapha balandeli bamabandla ezombusazwe ukuthi please bakithi siyacela siyalincenga lingathedisani singathedisani ngoba okuza kwenzeka kusaza kasikwazi yabo asikwazi abanye bazebethe kathi emarapisi hlabane hayi futhi hayi ah kunzima yazi ukuthi into eliwa umqondisi into eliwa umqondisi ukuthi i 70% yamandebele kayisebenze emandebeleni and then i 30% yabantu besweni kube yiyo esebenzele isindebeleni and 70% yamanye ishona isebenze eshoneni is 30% yamandebele iyasi siyasebenza khona into eliwa ngumqondisi. So uChamisa akwanisi ukwenza lokho umqondisi kaselampi akuselanto oyilwayo. So please bakithi siyalicela lingalwi ukuthi angilasikhathi ngabaliso kuningi kodwa nje siyalicela bakithi. Ngiyabonga msakazi.
Sanibonani sanibonani njani basakazi nabalandeli be Studio 7 nonke nje indawana zonke zamazwe ayilana mina ngithanda ukuthi ngikhulume kancane ngalendaba eyenziwe izekhi leyo ukuthi imali yokhe yokungezelela imali yokufuna ukudinga uma ufuna ukuba uncintisa ungumongameli suka ku-$1,000 siya ku-$20,000. Ya ugwadi lowo engaphika enethi abakwazi kodwa vela ayikho into eyenziwa izekhi abangayaziyo. Njalo lokhu akukhulumayo lokho ukuthi izekhi liqembele izimele unamanga ibona izekhi yezanu i-department yezanu okusegcekeni nje okubonakalayo ukuthi noma isiphofu singaboniyo siyaze sikutshethayo lokhu i-department yezanu uqamba nje amanga umuntu omdala lokhu nje ukuthi abangaka bavumelani lakho abayali njalo ngoba izekhi iqembele izimele ukhohlisa abantu izekhi ayizimelanga izekhi izanu PF straight izanu PF yona egcweleyo kanye bonke bakhona phana umgwadi bebekhona phana nje beyihlaziya indaba yakhona. Ngiyabonga ukukhuluma uThulani Ndlovu enkaya kwesikhulu khona.
Ntungamili linjani lapho jonga kandemiri khona ngapho labanye nje bonke tanuno kawande sambeni u-2023 wazi bekhanyalale bethini labo bona abantu abathi ngabezanu hayi izanu lokhu ibuyele siyale kuhle ukuthi singabayeka ngasonke siyabe sibana nje.
Salibonani ngasakazi be-Studio 7 nabalaleli ngiyalibingelela mbingelele kakhulu ibandla elihle yellow movement abalandeli bonke be-CCC ngithi lingatshaya luvalo lihambele ebhalisa ukuvota lingakhulumi ngomlomo sandeni ngokuregister sande futhi ngokuyavota kunzima kwele Zimbabwe nangumnanga gwalayele ezane yakhe sebe siyatshela izekhu ukuthi i-2 president kumenxa ukhontesa umele ubhadale le-20,000 amakhansila abanye 1,000 abanye 500 abanye 100 ngendaba zokuthi sebebonile ukuthi abantu ababafuni kabasozi bethola abantu sebe-charge imali zona lezi kwenza ukuthi abanye behluleke ufithela kulezo ndawo bekwazi ukuthi bengihluleka izanu PF izabe iyiyo yo-DBC wina singoba abantu babe bengafithelanga ngenxa yokuswelakala kwemali andi kunzima okwezanu lezekhi lokhu kuzwisa ubuhlungu okuthi uNkulunkulu ngawe uyangenela shua andi kunzima lo namanye amazwe vela thula abukele nje izanu isenza izinto ezingelangqondo lezekhi yayo sebethethile izwe balenzile izwe labo sebefuna ukubusa abantu benza ungathi abantu zinyoni bona yibabantu okweZimbabwe kuzwisa ubuhlungu shame kakhulu but hayi kithi njengebandla lethu yellow movement balamanga noma bethe 20,000 ngazi ikhoti yehlule iyale njengobana vele lamakhoti angikhona ungazi ukuthi wothi siye uhambisa udaba lolu ekhoti ikhoti yangikhona njengobani ihlikiwe itshele okokwenza ungavele uthi wena uzavuka ungekho umajistrate ahla qhuqhe ngoba uyabe sethuselwe ngamafoni umajistrate akhuluma intando yezanu PF vele umajistrate uyathatha nje okungamaphepha elahlele kashiyana kuqhubeke kunjalo kuyi 20,000 kodwa hayi thina nje ibandla le movement yellow movement hayi sizimisele sizokwenza khona lokhu siyakwanisa ukutshaya imali zona lezo into encane sizibhadale and sifithele indawo zonke vele sizafithela lokhu ukuthi kuthiwa senziwe ukuthutha izanu PF thina lokhu vela sikusebenzi thina ngoba sikhathele ngezanu PF ingadlali ngathi kade siyabe senza njalo idlala ngabantu ngaphi yehluleka ukuvusa izibhedlela yehluleka ukuvusa izikolo kade singagula ezibhedlela kula parasite ngoba bona balatshwa out vele kwezanu PF lokhu umbuso kasifathani lo kumele uphume.
Linjani lonke ku-Studio 7 linjani okhulumayo ngumankomo welufane esomgoro ngiyathaba sibili ukuza izindaba ezimnandi kangaka esingazizwayo kulezi news zethu ye liqhubeke lisiyaphambili lisitshela okwenzakalayo kithi lapha ngoba thina ngapha kasiluzwa.
Salibona nibuka Studio 7 njalo lonke nje lonke elilaleleyo nje Studio 7 kuqala ubuze lo etsholotsho ku-WhatsApp 7 ngisasele sicelo bantu ngiyacela ngicela ningidlulisele kwa Studio 7 umyalezo abaka e-connect ngibeke nje kanjalo nje sile booster lapha ephumule 25 i-booster le singasho sithi iyasebenza yebo singavuma sithi iyasebenza ngoba isebenza kwama hours iyasebenza ekuseni until ntambama ngaboma 5 gone kusiyasela network sukubonga sela network shuthi ngenye indlela mbesele sishuthi thina singazisasebenza imisebenzi yethu emasiye emakhaya angazi kwinkosi emangaza khuluma kahle senza sho njalo shuthi sebenzi ngoba phela imini yonke kufanele ube busy nge-WhatsApp ebusuku sokufanele ulale usebenzanga lutho ngoba phela ziba ziningi izinto ofanele uzilungise emini kufanele ukuthi emini ubusebenza nje intambama isikhathi se-WhatsApp uthole isikuphendula nabantu laba abade ukukhuluma nabe nge-WhatsApp manje sokufanele emini yonke awusasebenzi ngoba inethiwekhi yakhona vele ngendlela esenza ngakhona injalo nje iyabe vele isokolisa thina abanye so ngiyacela abantu bengidlulisele umyalezo lo kwa-econnect basilungisele i-booster leya kaze kwafani khona ngayo yibo afanele bakubone vele phela kufanele ma ungabe ubeke into yakuba uhambe usiyayi-check ubusiyabe usiyayikhangela
njalo nje ubone ukuthi kushota ini kwini okushotayo angazi bona mba bakhangeli bona laba abakhathaya angazi ukuthi mbe bayakhathe ababoni konto kwenzakala ngicela ningidlulisele umyalezo lo angibonge khona lapho ngiqala ubuze lo inkosi
Alawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu lisithumele nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Inhlanganiso ephathisa ngokuhlomisa abasakhulayo ngolwazi lokuziphilisa e-Economic Empowerment Group i-EEG ithi izimisele ukusebenza labontanga kungakhathalekile ukuthi ngabe emadolobheni kumbe ngabe emaphandleni. Kumaviki ambalwa adluleyo ibisebenza labatsha bedolobho lakwebulawayo abathatha izidakamizwa bebencedisana ukuthiyana lalumkhuba njalo bebanika inhlelo ezijiyeneyo ezokwenza ezihlose ukubanceda ukuthi bazinakekele. I-EEG ibuye yathi izimisele ukusebenza labontanga bemaphandleni okuhlanganisela lamantombazana. Ngesizwe okugcweleyo kungqoqo enziwe nguGainer Gumede Saidi exoxa ke lo mnumzana Chimombe.
Economic Empowerment Group iyafika eMadikelelend and yaqala I think kwakungumanti ayenza i-anti-drug enforcement awareness campaign siyenza in conjunction with the scriptural union. So sathi senza i-campaign le sathi we're encouraging i-youth ukuthi bechiyane le nto zamadrugs bedwala into ezalayo and come and join hands with others of economic empowerment ukuthi bengibane ikhona second and thina sakukhangela akubona ukukhona kulama-program awabekwa ngabontulunyulo.
Lolo hlelo lubizwa kuthiwa yini njalo ngolokwenzani?
NDS 1 ikhangelela ukukhona abantu abakeZimbabwe can take up opportunities ku-mining, ku-agriculture, ku-tourism and manufacturing. So thina njenge-EEG sakuxakulula sabona ukuthi khona no ama-youth akwamisa ukuthi engene ebe part of development yelizwe. We need in our own country thina ngibuye thina meleni ukuthi abanye bebuye bezokuyenzela i-mining kithi thina sikwamisa ukuthi izenzele. So sabona njalo ukuthi khona kuqakathekile ukuthi omunye wethu emakelelendi ebe kugcina umgamu ye-organization enje. So mina ngize ngaba ngu-one of rounder e-economic empowerment ukuze bami ngibe ngikhangela nakithi ngapha masawubona ukukhona ama-youth masawubabanisa lapho ukuthola ithuza ekuthuthukiseni lizwe.
Ngathi lowo mkhankaso wahamba njani?
So that campaign went very well. So sathi encourage i-youth ukuthi kele lakhona lahamba kuhle kakhulu. Sathina ama-youth amaningi nedafika over 500 njalo kwayimbaika ebatarikeni kube amapiano amarori abuya khonapho barangana lama-youth beba-encourage labo ukuthi nokhen from and so it went very well. Njalo emakobulawayo liletha imbasa babesenza ama-project eshowcase ama-project like tile making, goat herding, sheep herding and so forth. So ama-youth ayebona ukuthi khona right yakwanisa ukuthi senze imbuzi yakwanisa ukuthi senze amathayini kodwa
kubikwa belilo hlelo elibe lalo esigabeni sewange eMathebeleland North ungasithi fahla ngokuthi kuhambe njani?
Hlelo leli lelalo ewange ekuthi yasewange emaibovilemano so bahamba khona ngalo again it was well attended by 20,000 people ewange ugazabi entertainment and ne-neball tournament we-economic empowerment group njenele ithiphele ne-neball ukuthi amankazana bebe lamakhiri uma bedlale ne-neball so that encouraging to stay healthy and also again from drugs and that is njalo esibona ukukhona the delta emaphandleni bale shortage eyama-sanitary pads so sayenza i-donation yama-sanitary pads sanitary pads but overcapacity thina ke-mobilize also a lot on the dietary especially for about like the United Kingdom is had people who were actually given permission for these sanitary pads. It's actually a problem because you know the number of girls who to empower them economically, which is going to be totally in the which is happening to be my friends who are market garden. It's a totally my little thing in the market. And the market garden, especially with the Nimbus, is a very lucrative business. And then in areas like in the south, over the mining, they also encourage the girls to have a space in the mining industry because it's not only very notable amateur.
Alo ke bekungumnumzana Peggy Timombe omunye wabaqondisi benhlanganiso ye Economic Empowerment Group obexoxa ecingweni lo gainer ku Medicide o Studio 7 besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje asidibaneni njalo ngesikhathi sinye kusasa kumbe ngo 7:30 ntambama igama lami ngu Chris Gande asidibaneni njalo.